Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 23 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS iqale uhlelo lwayo lokutshengisela izolo ngelanga lokuvulwa kwezikolo oluthiwa hashtag save our education ZW.
Kodwa into ezasihambanisa ukuthi imali yethu yoholo kayikwani ukuthi sibe sihambe emsebenzini.
Inhlanganiso ye-Victoria Falls Residents Association ithi izakhamizi eziningi ziyehluleka ukuhlawula imithelo egoqela eyamanzi, eyezindlu kanye leyokubuthwa kwezibi.
I-tourism ibe yi-industry ebe affected kakhulu eZimbabwe lemhlabeni jikelele.
Abadabuka eZimbabwe esigabeni seMandebeleni asebehlala kwele South Africa bathi sowuyisikhathi sokuthi uhulumende ahlawule imuli ezathinteka ngombhuqazwe wegugurawundi.
Ayisonto efe, asonto engavunywa noma ngubani ukuthi uthi usungibulele uthi it's just water under the bridge. Yi water under the bridge njani mina ngizwe ubuhlungu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS iqale uhlelo lwayo lokutshengisela izolo ngelanga lokuvulwa kwezikolo. Lolu hlelo luthiwa hashtag save our education ZW. Linhlanganiso ithi ukutshengisela lokhu kuphumelele ngoba abazali labo babambene labafundi benelisa ukuhambisa amagwaliba ezikhalazo ezibalisa ukuthi izikolo azikalungiseleli ukuthi zivulwe. Amatitshala kumele engezelelwe iholo lezinye izikhalazo kubaphathi bezikolo ezijiyeneyo. Linhlanganiso ithi ukutshengisela lokhu okuqhubeka inyanga yonke le kuphumelele njalo bakhuthaza ukuxhaswa ngabazali. I-ATUS ithi bekulamatitshala amalutshwana kakhulu ahambe emsebenzini izolo. Iyengezelela yathi kube lamatitshala ayisilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini, 25% kuphela abahambe emsebenzini izolo. Sixoxe lomkhokheli wenye inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eyezimtha umnumzana Richard Gundane, laye othi umumo ezikolo awumanga kuhle.
So into ekhona thina ngenhlanganiso emelele izikhalazo zababalisi, into ekhona ukuthi ababalisi abaningi bayakhuluma ukuthi hayi okumele ukuthi kuyenzakale ikhathesi ukuthi umsebenzi uyawufuna sibili, njalo sifuna ukuthi siphathise abantwana sibili. Kodwa into ezasikhambanisa ukuthi imali yethu yoholo kayikwani ukuthi sibe sihambe emsebenzini every day eyenyanga. So yiyo into ezaphazamisa yona leyo. Lathi sikhuluma nohulumende sibacebisa ukuthi into eqakathekileyo ukuthi balungise indaba yoholo masinyane, ukwenzela ukuthi ngaphambilini singasoze sibe lohlupho lokuthi siyagcina sesiyehluleka ukuya emsebenzini. Abaningi khathesi bathwele nzima ababalisi, yebo ukuthi badinga izimali ezikwanayo, khathesi ukuthenga ama-uniform. Ama-prices akhona akhwele kakhulu, awema-uniform, awe-transport, awema-school fees. Imali yombalisi kayikwanisi ukuthi twana ahambe e-boarding school, ahambe even ku-government school athenga ama-uniform. So into le yiyo ezagcine siphambanisa ukuthi izikolo zingahambi kuhle ngaphambilini.
Manje nxa sikhangela udaba lwe-coronavirus, lona-ke ayisulo yini olunye lalo daba olungani luyahlupha?
Udaba olwe-coronavirus yinkalakatha yendaba kakhulu. Kodwa sifika ezikolo sibona ukuthi bake bazama sibili, bake bazama ukuthi badinge ukuthi ama-sanitizers abe khona, badinge ukuthi ezinye izitsha zibe khona, ukugeza izandla kube khona. Kodwa izikolo ezinye eziningi ngiseleni yakwazi ukuthi eminyakeni sibe sikhondanele indaba yokuthi amanzi abe khona esikolo, izikolo eziningi emaphandleni lasemadorobheni khathesi bayesule ukuthi amanzi abe khona. Yilo udubo sibili lona lolo olukhona. Ngingazikhangele njalo ngendaba ye-social distancing kutsho ukuthi amaklasi lawo elokho emakhulu kakhulu. So sibe sicebisa uhulumende ukuthi kuqakathekile ukuthi kudinga ukuthi kube khona abanye ababalisi ababuyayo ukuzonceda umsebenzi lapho kwenzeka ukuthi i-social distancing ibe khona. Amaklasi lawa bamareduce abe maninyane ukuphathisa ukuthi abantwana bafunde lababalisi basebenze endaweni ele-social distance. So yindaba esikhangelelayo kodwa emthethweni sizwa ukuthi beqondane nendaba yokuthi izikolo zizavulwa. Abanye bakhuluma ukuthi izikolo ezingalungisi ezisaphanisa ukuthi zilungise into yonke ukuthi zivulwe zelula ukuvula kodwa ayisikhwetha ukubenayo konitive izikolo zonke zivuliwe, izikolo kazilamali ekwanayo sokuthi akukalohlupho. So sicebisa uhulumende ukuthi adinge imali ekwanayo ukwenzela ukuthi yonke into efunakalayo nasiqondane le ndaba ye-COVID-19 ezikolo ilungise.
Lo ngumnumzana Richard Gundane, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimta. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amane, 43,295, asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni jikelele ngemva kwenyanga eyodwa kwaqala ukuhlatshwa abantu. Lolu gatsha luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kwatholakala abalichumi lasithoba munwemunye belegciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi afika phose ayisithupha, 59, abasezibhedlela bele COVID-19, ababili begula kakhulu.
Yebo yebo yebo, mthaka komuhle. Sithanda ukulinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxisana labatsha ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le-Sinopharm COVID-19 vaccine eZimbabwe. Zilukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Inhlanganiso ye-Victoria Falls Residents Association ithi izakhamizi eziningi ziyehluleka ukuhlawula imithelo egoqela eyamanzi, eyezindlu kanye leyokubuthwa kwezibi ngenxa yokukhwezwa kwayo ngesilinganiso sokungamakhulu amathathu ekhulwini, 300% nyakenye. Ikhansili yahlela uluhlu lwendleko zayo zalonyaka ibhajethi ngemali yemelika engena ku $4.4 million. Izakhamizi ziyayisola libhajethi zisithi yiyo ebangela ukukhuphuka kwemithelo ngoba iphezulu kakhulu. Zithi njalo umkhuhlane we-COVID-19 uchiye zingelamali ngoba imisebenzi eminingi ivaliwe, kuthi abaningi bayalahlekelwa zindlela ezichiyeneyo zokuziphilisa. UNtungamile Nkomo, Studio 7, uxoxe lesiphethamandla se-Victoria Falls Residents Association umnumzana Kelvin Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
I-tourism ibe yi-industry ebe affected kakhulu eZimbabwe lemhlabeni jikelele. Lokho kusitsho ukuthi izakhamizi ze-Victoria Falls nxa zikhala ngama-rates lama-tariffs akusinto abahlala bayenza iminyaka yonke. Abantu be-Falls indaba zama-rates lama-tariffs yinto ababengakhali ngayo, yinto ababejayele ukuthi i-council ingachaje ekuchajileyo bayahamba bayazibhadalela. Manje nxa isikhathi esinje ungezwa idorobo elifana le Victoria Falls isiwa lezi zakhamizi ezikhalayo ngenxa yama rates and tariffs. Kuyabe kusitsho enye into, into okumele ukuthi inkokheli ze Victoria Falls ezihlanganisela ama councillors esingathi ngama city fathers ethu le council management abayibo abale final decision esingathi adoption of the budget. Ingabantu abamele belalelisise kakhulu bezwe ukukhala kwezakhamizi. Siyazi ukuthi kule mthetho egavena indlela i-budget e-formulator ngayo. Izakhamizi ze-Victoria Falls zakwenza lokho. Zakwenza izakhamizi ngendlela ezingazake ziyenze ngayo. Uyathola ukuthi ku-budget formulation from September last year izakhamizi ze-Victoria Falls zasukumela phezulu zisitsho ukuthi i-budget lay it's very high, it's very expensive. Not only expensive ngenxa ukuthi kumbe idurile kuphela, expensive in regards to i-performance ye economy yethu ngenxa ye COVID. So lokhu i-council labahlonitshwa bethu abazange bekuthathe into cognizance.
Nxa likhulumisana layo ikhansili ithini?
Ikhansili sathi siqoqisana layo sathaba ukuthi yasinika ithuba lokuthi thina sitsho izikhalazo zezakhamizi zethu ze-Victoria Falls. Sababekela ngezikhalazo esilazo satsho njalo ukuthi izakhamizi za-attenda azange zalalelwa ekuqaleni ku-budget formulation. Izakhamizi zabhala izincwadi but izincwadi lezi babankomo bathi kuthiwa these letters they fall short of a technical law provision ukwenzela ukuthi kuthiwa kusamele kube lezincwadi eziyi-30 per every item. Of course lokhu kusingabe singakwenzanga but thina sithi njengezakhamizi kwakumele bekhangele imessage esasiyisenda esingahlali siyisenda minyaka yonke ukuthi bekhangelisise ukuthi indaba kuyini okwenza ukuthi izakhamizi ze-follow zize zikhale ngama-rates okwamanje. Kodwa sithe sesikhulumisane labo ba-accepta bavuma bathatha konke esakuxoxisana ngakho okukhona kuma minutes basebe ingeja bona lama councillors ba ingeja bayenza i-resolution yokuthi behambise izikhalazo zethu kuminister. So sikhuluma okwamanje sikhuluma simelele ukuzwa ukuthi uminister uzathini but kukhanya kule hungahunga lokuthi kusamele sibe lezakhamizi ezikhona e-force lamanye ama stakeholders azadinga ukwenzela ukuthi sikhangelisise njalo i-budget lay sikhangelisise njalo andubane siyibisele njalo kuminister for approval.
Umnumzana Kelvin Moyo ngowenhlanganiso ye-Victoria Falls Residents Association. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikamanisipala wedolobho le-Victoria Falls. Izizalwane zemaNdebeleni esihlala kwele South Africa zithi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende abhadale inhlawulo ngokubulawa kwabantu ngesikhathi segugurawundi. Lokhu bakutsho sokulengxoxo mpikiswano ngegugurawundi enkundleni zokuxhumana ebulenjini. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abangenele umhlangano bethule ukukhathazeka okukhulu ngokuswelakala kohlelo lokuhlawula labo ababulawelwa izihlobo zabo abalinyazwayo labatshiselwa imizi. Kungakhathalekile ukuthi lezi zinto ezenzakala eminyakeni engamashumi amane edluleyo. Owesifazane weZimbabwe naye ongenele umhlangano unkosikazi Corence Nkosi Ncube futhi kuyadanisa ukuthi labo ababebulala abantu ngesikhathi segugurawundi yibo asebezotshela labo abafelwayo ukuthi kufanele kwenziwe.
Ayisonto efe asonto engavunywa noma ngubani ukuthi uthi singibulele uthi it's just water under the bridge. Yi water under the bridge njani mina ngizwe ubuhlungu. Yebo bayasho bathi isihlahla asikhohlwa kodwa ihloka liyakhohlwa. Alingakhohlwa ihloka selikhunjuzwa ke manje. Sicela baphumele obala laba bantu abenza lento ngesikhathi seground. Silahlekelwe izihlobo, silahlekelwe ngabazali, sitshelwe imizi, imfuyo ihambile kodwa kuthiwe asilibale sikhohle kwadlula. Ayikho into yadlulayo. Futhi esozidlule.
Esinisizalo seZimbabwe umnumzana Leonard Dube uthi akukho inkulumo zokuxolelana okufanele ziqale labo abadala amacala bengazivezanga obala nokuxolisa ngalokho abakwenzayo.
Akunoma bygones ngoba awukho umuzi ngisho lowodwa emandebeleni which was spared ngendaba yekuground. Abanye bathi kwakuyisivuwo. Uma kwakuyisivuwo abahambi betshela i-international court ukuthi ngempela kwakuyisivuwo. Belethe leyo evidence before the court. International court ukuthi kwakuyisivuwo.
Isikhulume sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo yena utshela bebebuthene kulezi nkulumo ukuthi bafuna kusungulwe inkulumo zokulungisa lolu daba hathi ukuthi kwenziwe sengathi akwenzakalanga lutho.
Ngoba uma ingaphelisi lento iyaqhubeka idala umahluko njalo futhi iqhubeka isixabanisa singabantu loba singabantu sesemathebeleleni lathi sesixabana sixabana ngendaba yeGugulawind ngoba abanye bayasympathize lababulali kanti ke sifisa ukuthi bonke abantu bayibone lento ngendlela iyo yona ukuthi ke kufanele ukuthi ifike emaphethelweni.
Isiphathamandla sebandla lephama umnumzana Cosmas Ncube uthi bona njengomthwakazi sebefuna ukuzibusa hathi inkulumo ezinenginengi.
Izwe lelana aliqunywe njengoba vele laqunywa ngo-1980 umgabe liqhumo kwesibili. So lokho ukuthi ukukhumelana umlotha kwehlula ngo-1987 makusenziwa i-UNITA Court. Asilungisa lapha kumele siqale iSouth Africa sikhulumise South African government yiyo nayo iphakathi ekuncede ekugcinezeleni kwabantu bakithi esiNdebeleni.
Isikhulume senkosi ubulelani loBhengula Khumalo umnumzana Bonman Khumalo uthi konke okwethule izikhulumi kulo mhlangano kuzaqoqwa kuphiwe ingcitshi ezakubhala konke bese bekudlulisela kulabo okufuze bakuzwe.
Abantu abatsha bona iningi labo sebekhuluma ukulwa liqiniswa lelo kodwa sihlala sithi hayi madoda ukulwa lakho kuyadiliza ukulwa kuyadiliza kodwa bathi phela sipeni solution yiloko sithi thina hayi njona sihlangene labantu abathile abakhanya belolwazi sesiyahlala phansi sixoxe sibone ukuthi singenzani.
Kodwa kuhulumende nyakenye ubume inhlanganiso yeMathebeleland Collective ukuthi isungule inhlelo zokungcwatshwa kabutsha kwalabo ababulawa ngeGugulawind kanye lokuphiwa incwadi zokuzalwa kanye lezithupha kuntandane ezasalayo. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leDaily News libika ukuba umabhalane womanyano weSADAG unkosikazi Stegomana Tex Lawrence uthi inkinga yezombusazwe weZimbabwe ayidingi kungenelwa ngumanyano weSADAG. ULawrence uthi kukumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uyafuna na uxoxisana labangane bakhe kumbe abanye abantu kudaba lweZimbabwe. Iphephandaba lobulembu ele The News Hawks lithi insoli zikahulumende ziphatheke ngemicimbicimbi yokuvala umkhondo wokuthunjwa kuka-Itai Dzamara. Leli phephandaba lithi lilobufakazi bokuthi ingatsha zamapholisa ensitha ziphatheke ngalolu daba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele nge-WhatsApp.
Injani mthokazi omuhle nonthando ukubingelela kodwa ngisola lento amapholisa ayenza udubula abantu le. Kanti manje siphile njani thina singabantu besintwini? Sobona abathembeleza abazigaxayo ezabo ezikhanyayo. Uyabona ke manje Studio 7 injani khona ngapha. Bona manje kathesi bona bayenza amarali abo MDC khonale kuharara abadutshulwa. Kodwa kathesi nanku umthokazi uyademonstrator sokudutshulwa abantu okubonisa ukuthi thina sobantu kodwa sizoba abantu ngelinye ilanga. Asiphakameni mthokazi.
Salibonani bantu beStudio 7. Siyalithanda basakazi abahle. Ngisitshela amaqiniso nsuku zonke. Ngani lingaqhubeka linjalo. Liyasisiza okumangalisayo.
Salibonani basakazi bakaStudio 7. Livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe. Mina ndisikhalazo lapho baza. Bantu ukuthi sinazelele ukuthi ukulima kuqhakathekile. Siyabona sinazelele lapho kwathi 8 ukuthi abantu sebebanjelwa izimali ngendaba yokudla. Bengafuni ukuthi bacacile abantu ukuthi kukhuthe imali zayo. Ngiyakubona abantu ukuthi kufanele ukulima kuqhakathekile. Indlala iza kwenza udlamanyala. Sokubhadaliswa abantu izimali uzifaka ekudleni kubanjwe abantu ngokuhla. So siyacela abantu linazelele lisebenze livuke nje sizukubana lizithuthukise lizimele lo tringafuna ukuholela. Ngiyabonga ubingelela umama unalo eSt Anna, Abraham Kateko St Joseph Plani Tiane. Ngithi plani likokhobe linazelele iCOVID-19 lonke onasiqele sinqobile losinini. Ndithi ivuka njani bosisi liphathe kahle iSt Jesa libambe kahle esidukwini khokhelwe ngobuqodo. Ngiyabonga.
Salubanani basakazi beStudio 7, siyalibingelela, siyalibonga, siyalijabulela ngokusethulela indaba ezimnandi langomsebenzi omkhulu elisenzela wona. Ngukhethwe Bhebhe, ngikhuluma ngiseGaborone, Botswana. Mina basakazi ngithi sicelani ke lisibuzele lubaba lo uMnangagwa ukuthi kulesikhathi esike sizwa kuthiwa usethendukele enkosini Mnangagwa turns to God. Besicela ke lisibuzele ukuthi lanxa wayelapha enkozweni kazange azwe yini kuGenesis kuthiwa the blood of your brother is crying out to me from the soil. Hence the soil is cursed. Inhlabathi isiqalekisiwe ngenxa yogazi lomfowenu. UMnangagwa akayekele ukuba epretenda eqambela ilizwe amanga. Nxa ngempela wayesekhethe ukuthi usephenduka usebuye yena enkosini ka izenzo zakhe kaqale alungise indaba eyidala ukufuthelana eyiproblem number 1 kuleliyana ilizwe. UMnangagwa kalungisise igazi elikhala liviza kumdali from inhlabathi. Ngiyabonga
Studio 7, sanibonani. Yebo, uma abanye abantu bekhuluma sometimes ukuthi khona bekhuluma ama points la Studio 7 abantu be MBC alliance zobalanga mina ngabatshela ngathi khona uSamisa uzobashiya sathini esikhanyeni nakuzithi kake balalele isifiso nabalalele ngathi imithamisa uzonisiya esikhanyeni uzobaleka akazukuthi isiya kuphela uzonisiya ngokubaleka esikhanyeni nisale khona ngapho esikhanyeni njengamanje nisesathini abantu abavotele isamisa isamisa uzonisiya kulelo sathi nikukhangele kube khona lokho nikukhangele namanje nizokubuya okwamanje angithi siyabona nijana ngamakhanda nijana ngamakhanda nizokhuluma nje kuze nizomelwa yinhliziyo lokho likhuluma likhuluma lisola akula lutho lizolithinta. UMondora is the man of the land, i-party's leader yakompa. So mina okokatamisa utamisa nje kusekufanele akukhangele manje Samisa sekufanele ukuthi angene ejeni khona kuyani engakushoyo ukuthi khona uTamisa walimazisa abantu nokuthi isikhathi esima mfana oba manje sekufanele ije ngathi isibida isimondora hambili ngomondora.
Sanibonani Studio 7, sanibonani Studio 7, linjani lonke Studio 7 abasakazi bonke baseStudio 7 abasethulela indaba. Ngiyabonga Studio 7 laphana kuTamisa lo Monzora. Iqiniso ukuthi upresident MDC ngumonzora uTamisa wangena ukuba ekubeni president ngebhaji ngokurobha abantu ngokuyenza izinto ezingekho emthethweni ekuthini abe president engena ezifaka robha abantu bemvotela ezifake phezulu. So kahle kahle uTamisa sekufanele ukuthi kungenele amaphoyisa bambophe ayongena ejele. Bakhona abantu abatshonayo betshonela ukuthi khona iqembu elalivulwe nguTamisa. Ikungasilo qembu elalivulwe nguTamisa. UTamisa wevule nje iHong Kong. So kuphelile kukaTamisa, president nguMonzora. UMonzora mina nginje ngimsupportela uMonzora ukuthi khona ngoba udestroye uTamisa. Yeah, uTamisa ungene ngebhanchi ngokurobha abantu ngokwenza lokhu nalokho kungekho emthethweni. So kuyabe sekufanele ukuthi uTamisa yena nje ayenta njeni lapha lejele, yikho kufanele uTamisa khona. Abanye abantu bayabotshwa kodwa bo umthetho wasekhaya mangingazanga ngimbone ukuthi uyobopha uTamisa. Angeba sembonile ukuthi hayi umthetho wasekhaya awusebenzi. Kodwa uma bangabopha uTamisa hayi kuzobonakala ukuthi umthetho uyasebenza ekhaya. Ngiyabonga.
Ngibingelele kuStudio 7 kanye labalaleli bakaStudio 7 lakini lonke basakazi bakaStudio 7. Ngithanda ukuphikisana lenkulumo kaJahalo uSenisla. othi yena igovernment ayivula amabhoda abantu beyidinga umsebenzi yegoli. Lokhu kukhulunywa ngosemsifanda kukhombisa ukungahlakaniphi emqondweni ungumuntu ungumuntu oyindoda ongumuntu omdala. Igoli is not part of Zimbabwe. Abantu bezimbabwe kufanele bayethola khona umsebenzi. Igovernment yezimbabwe yona ele-responsibility yokuthi icreate umsebenzi for abantu bayo, hayi iSouth Africa. Kukhombisa ukungahlakaniphi kakhulu kwawusemsibanda maza kubuyeka ukuthi igovernment ayivule amabhoda ukuze abantu behambe beyodinga umsebenzi egoli. Thanda ukuthi baba wosemsibanda awukuhlaziye into elomcijo, hhayi le nto sikhuluma la. Ngibuye futhi endabeni yokutshaya kwabantu bomthwakazi party ngokufuna ukubotshwa komongameli wakhona umthwakazi Republic Party. Lokhuyana kukhombisa ukuthi as long ungalona ilunga leZANU-PF, uma kukhona ophikisana lapho uzothwala nzima empilweni. Njalo amapholisa kuyacaca ukuthi asetshenziswa iZANU-PF. Ngiyabonga kakhulu, likhuluma lezinja ziyamkhonkotha ekodubude ondolwane lamthi. Ngiyabonga.
Sanibonani kuStudio 7 nabalaleli. Ngodube lokhulumayo, nginombono othi kanti izwe lakithi liyoze libe yize eli-right nini if ilihluleka ikubona okwenzeka ezweni elingumakhelwane elifana neNingizimu Afrika ekwazile ukuthi ivule ama-borders wayo ukuze abantu bakhululeke. Kodwa yona iZimbabwe isaqhubeka nokuvala ama-border okuyingozi kakhulu, futhi lokho okwenza abantu bahambe ngendlela ezihamba emahlathini, abantu belimala, abantu belibengula. Ngodube lokhulumayo, ngikhuluma ngiseGoli, ndiyeGwanda.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, owayengumongameli umnumzana Donald Trump ubikwa elokhu eqophane lamalunga ebandla lakhe elama-Republicans abala ukugenqula impumela yokhetho lwanyakenye. Kulesiphathamandla sebandla lama-Republicans umnumzana Jody Heiss owazise ukuthi uzangena kukhetho lokuba lilunga le-Congress encintisana lo-Brad Raffensperger owala ukugenqula impumela yokhetho lwesigaba se-Georgia. UTrump uhle wathi uzasekela uHeiss. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe ehlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo, saqala ngokumbuza ukuthi umongameli Joe Biden uyazifeza na izithembiso azethulela abalandeli bakhe ngesikhathi sokhetho.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi ma ukampaigna for ukuba ngumongameli welizwe wenze izithembiso, and then ma usuwinile uzifeze lezo zithembiso. Yinto esiyibona uJoe Biden njengomongameli omusha aseyenzile eMelika. Wapromisa isizwe ukuthi singamvotela, uzomake sure ukuthi ngife 100 days zakhe usehlabe abantu abali-100 million nge-vaccine. Sikubonile kwenza lokho and kuyajabulisa kakhulu ngoba kuyathembisa, kuyabonisa ukuthi ungumuntu ongayenzi ama-false promises, ongathembisi abantu izinto angeke azenze. Okuyinto esijayele ukuyibona kuma-politicians ukuthi ma befuna ivoti yabantu babathembisa izulu lomhlaba, kodwa ma sebengenile embusweni bengasakwenzi lokho. So kuyathokoza sakhulu okwenziwe nguJoe Biden and kusinika ihope yokuthi zonke izinto, izikhalazo zethu asithembisa zona uzosebenza ngamandla akhe wonke ukuthi zifezeke.
Siyabona ukuthi kube lokhetho lokunye okunjalo, kodwa elizweni leZimbabwe kuthiwa khona ukhetho alusoze lube khona ngenxa yendaba ye-COVID-19. Ubona njani wena udaba lona?
Indaba yokhetho yindaba eku-constitution yamazwe wonke, and iZimbabwe ukuthi isebenzise i-excuse e-COVID-19 ukubana kungabi lokhetho iyasimangaza sonke, ngoba itshengisa ukungathembakali kukahulumende. Uhulumende weZimbabwe I think uyazi ukuthi ngama-failures akhe asewenzile for the past 40 years abantu beZimbabwe angeke babavotele. Ngakho-ke ngesikhathi esiningi sibona ukuthi ama-elections aya-rigwa kube lokungavumelani ukuthi owinileyo uwine ngoba evotelwe ngabantu. So lokho kwenziwa nguhulumende weZimbabwe ibuvika ngomunwe nje, kumele nje ngabe bayenza imizamo yonke ukuthi iconstitution yelizwe iyalandelwa, abantu bayavunyelwa ukuthi bavote bakhethe i-leadership ababona ukuthi izothuthukisa impilo zabo.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso yelwela ilungelo lamatitshala e-ATUZ iqale uhlelo lwayo lokutshengisela izolo ngelanga lokuvulwa kwezikolo oluthiwa #SaveOurEducationZW ezathinteka ngombhuqazwe wegugurawundi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.